Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 12 kuLwezi 2019 ngutungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
akusisa ngathi khona kuvele ngavele siyazi uyakulahla lokho adoptive $20 vele akulali imali akuphuma plastic abadala ngengqondo zethu mna ngakho sifuna sibuyele back lapha asivalise khona singathengisi into zethu ngeusa le-rand.
Kusho nekule ndwendwe ezinde emadolobheni amakhulu agoqela eHarare lakoBulawayo abantu bedinga imali entsha.
Into thina esikhala ngayo ngokuthi imali le izabe itholakala yini kumbe izabe izifananela la yena leya tifona iPhone note evele ingatholakala. And ezinye izinto esikhala ngazo thina ngezokuthi imali le izayehlisa intengo yini yamagrocery esiwathengayo la yamashopu kumbe kuzabe kuzifananela.
Uzolo wamukela imali le ngembono etshiyeneyo. Kufe abantu abayisithupha emwenezi lamuhla ekuseni ngemva kokuba ikhombi ekade beyigadile inqikilane leroli enkulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kusho nekule ndwendwe ezinde emadolobheni amakhulu agoqela eHarare lakoBulawayo abantu bedinga imali entsha ethulwe nguhulumende izolo. Imali le $2 yelitshe, $2 yephepha kanye le $5 yephepha. Lanxa abanye beyitholile, abanye bathi kabayitholanga yonke imali ekade beyikhangelele ngoba kusale migoqo ekuthini umuntu angathatha malini ebhanga. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Izakhamuzi zakoBulawayo seziveze ukungamthembi uhulumende kuzithembiso zakhe zokuthi ukwethula kwemali entsha kuzahle kuluqede udubo lokusilela kwemali elizweni. Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 koBulawayo luveze ukuba balutshwane abayitholileyo imali le emabhanga. Unkosikazi Alice Zulu, ongusomabhizimusi, uthi yena okwakhathesi kakayamukeli imali entsha ngoba engazi isilinganiso sayo nxa iqathaniswa ledola leMelika.
Thina imali le asikayibone kokuqala, okwesibili asila confidence layo ngoba asikwazi vele ukuthi iyangaphi, vela ngaphi irate zabe imenjani. So ngokunjalo asikageni that confidence in using it. So mina njengomuntu okubusiness okwakhathesi angeke ngayithathe loba umuntu elayo ngoba angikabi kwazi ukuthi isebenza njani.
Unkosikazi Siphiwe Ncube oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi bona abasela themba kumali entsha ngoba intengo yempahla isuke yaqonga.
Hayi, asikamashu hayi themba ngoba izinto zithe zakhwela lapha imali yena le ingakabuyi vele akusisa ngathi khona kuvele ngavele siyazi uyakulahla lokho adoptive $20 vele akulali imali akuphuma plastic abadala ngengqondo zethu mna ngakho sifuna sibuyele back lapha asivalise khona singathengisi into zethu ngeusa le-rand ngoba into lezi esizithengisayo lapha sizithenga ngama-rand ngama-usa then ena lokho lethi ama-plastic imali nale izabe i-1:1 yini kumbe vele yayenza i-rand leyeusa likhwele impilo zethu zihluphele lapha.
Umnumzana Bukhosi Ndlovu, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uthi imali kayikho emabhanga, kodwa isimanga yikuthi osiphatheleni bebelayo kusukela ngesonto.
Akula mali entsha lapha emabhenki, mina lamuhla ngiswele ngisho lamabhondi wonalo esiwajwayele, kodwa into esiyisimanga yikuthi osiphathelani baqale ukuba layo ngesandla, kodwa nxa siyidinga emabhenki kuthiwa akula mali. Mina ngoba ngibona engani uhulumende lo uzelana labo siphathelene kulusizi ukuthi nje abantu ngoba yithi esihlangana loduko lonke abaphezulu abakwazi ukuthi izinto zimi njani kithi ukuze udle kudinga icash nxa ungelayo uthenga nge-double price esho sithwele nzima.
Unkosikazi Sihle Dube uthi kweyakhe ibhanga eyeCaps kube labambalwa abathole imali entsha.
Mina ngivukele ebhenki lamuhla ngisithi kumbe ngizayithola icash kodwa ngikhuluma nje ngibuyele ihara. Lamuhla baphe amakhadi bagcina ngonumber 50 kuphela. Yiwe sabone bephuma lama-$2 amasha. Thina abanye siyiswele ukuthiwe kusasa. Kuyadanisa sibili lokhu ngoba ukuthi uhulumende yathi usekhiphe imali kodwa still ama-shortages lokhu ekhona. Mina ngibona engani umthuli sehlulekile. Sikakhe okwanisayo ngoba eqinisweni impilo isinzima kithi lapha.
Osomabhizimusi bakoBulawayo bathi okwakhathesi abakamukeli le imali ngoba bengazi ukuthi isilinganiso sayo le mali yangaphandle siminjani. Abantu bathi indwendwe ezitshone zisemabhanga ziveza ukuthi akula mali efakiweyo, ukusilela kwemali kuqhubekela phambili. Imali yeZimbabwe yilokhu isiwa isisindo nxa iqathaniswa ledola leMelika. Okwalamhla idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola angamatshumi amabili lambili aweZimbabwe i-$22. Ngimele iStudio 7 yiboBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uzulu edolobheni leHarare wamukele ngemibono ehlukeneyo imali entsha le iyona ebitholakala kweminye imitshina yama-ATM ngemva kwesikhathi eside le mitshina ingasebenzi. Kodwa abanye bathi kabalaqiniso lokuthi lokhu kuzaqhubeka okwesikhathi eside. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Uhulumende wethule imali yamaphepha entsha yamadola amabili $2, amahlanu $5, leyamatsha yamadola amabili $2. Ibhanga lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe RBZ lethule njalo isinqumo sokuthi amabhanga aphe abantu amadola angamakhulu amathathu $300 ngeviki. Lokhu kuza ngemva kokubantu abaningi bebesebethwele nzima ukuthola imali emabhanga sebeyithenga ezitaladeni lapho ethengwa ngentengo ephezulu kakhulu kubosiphatheleni. Omunye wabamukeleli imali ngenjabulo ngumnumzana Tafaza Chikandiwa kodwa esithi kumele imali itholakale izikhathi zonke njalo intengo yempahla yehliswe ezitolo.
Kodwa into thina esikhala ngayo ngokuthi imali le izabe itholakala yini kumbe izabe izifananela la yena le yathi khona ikhona not evele ingatholakala. And ezinye izinto esikhala ngazo thina ngezokuthi imali le izayehlisa intengo yini yamagrocery esiwathengayo lawo emashopu kumbe kuzabe kuzifananela.
Kodwa abanye abafana nomnumzana Takawira Kobetsayi bathi akusoze kusize ngalutho ukufaka imali entsha emabhanga ngoba abantu abaningi eZimbabwe bengasebenzisa amabhanga.
Leli nyathelethelwe nguhulumende lokubisa izimali ezintsha mbone kule ncedo endubeni zethu esilazo njengelizwe ngoba wathi nxa sikhangelisisa kuhle kahle abantu abaningi bakwi-informal sector njalo abantu babalathemba lokufaka izimali zabo emabhankeni. So ngangokuthi bona imali zonke lezi umphakathi uzayithatha njalo i-system le abahlezi beyi-create-ile bona ukuthi abantu bazabe lokhu ethenga imali ayisoze ime ibhanki ezasala ingelamali futhi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Marshall Bwanya yena othi imali izaphanga yehle isisindo sayo ngenxa yokuba ilizwe lingela elikulimayo loba elilungisayo ukuthengiswa kwamanye amazwe okungaletha imali yakwamanye amazwe elizweni.
Imali entsha isikhona sibile emabhanga but imali le entsha esikhona emabhanga asila themba layo, asila confidence, asila trust layo ngoba i-currency le ilokhu idliwa yi-inflation ayitheni. So kusobala ukuthi uhulumende imali le ayifakileyo akula nto ezanceda ngayo ukuthi iqede i-inflation ngoba at the end of the day kuzasikhola imali eningi engathengiwe ebefuna ukuthenga ama-goods amalutshwana.
Kodwa unkosikazi Nomfa Phiri uthi okunganceda le Zimbabwe ukusebenzisa imali yakwele Melika ngoba le entsha uyiguqula nje umbala.
Izimdola leyobuyileyo thina kasilandaba layo ngoba vele izaluza ivalue ngesikhathi esincane. Thina esikufunayo ukuthi imali zethu esizifolayo zibe equivalent to i-US dollar ngoba vela kuncede lutho lokhu kuzanceda just for a short time kodwa kusiyaphela amaviki amabili kusiyaphambili sesesibuyekile lapho esikhona so veke akusincedi lokhu.
Imali entsha le kayihlukananga kakhulu lehlobo lwe-bond note evele ikhona. Eyamadola amabili i-$2 ilombala oluhlaza ibhalwe Zimbabwean dollar, kuthi eyamadola amahlanu i-$5 ibomvu njengevele ikhona. Ibhanga le-RBZ laziwe ukuba lizakwethula amadola afika i-billion enyangeni ezintathu ezilandelayo. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voandebele.com.
Kufe abantu abayisithupha emwenezi namuhla ekuseni ngemva kokuba ikhombi ekade beyigadile inqikilane leroli enkulu. Iphephandaba leHerald lithi ingozi le yenzakala le ebholohweni lesosonye emgwaqweni osuka eMaswingo usiya eBaitbridge. Lithi njalo bonke ababhubhileyo bebesekhombini ebivela eChiredzi. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshele iphephandaba leli ukuthi basacwayisisa lolu daba. Inani labodokotela asebexotshiwe ngohulumende besetheswa icala lokukhalala umsebenzi ngaphandle komthetho seliqongile lisuka ku-211 laya ku-286. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intathelizindaba ngemva komhlangano wedale lekhabinethi eHarare namuhla ukuthi kuliviki baxotshe odokotela abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Wengeze wathi ukuthonisiswa kwabanye odokotela ngecala elifanayo kusaqhubeka. Lanxa kunjalo unkosikazi Mutswangwa uthe uhulumende usazimisele ukukhulumisana labodokotela njalo uthe bazahlangana labo ngolwesine. Odokotela sebelinyanga ezimbili bekhalale umsebenzi besithi kabalamali yokugada amabhasi lamakhombi ngoba iholo labo liphansi kakhulu.
Yebo, yebo, yebo! Mtshaka komuhle, Zimbabwe omuhle, okhulumayo ngu-Mike Hove. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe T-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngenkohlakalo kwele Zimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathi engena esikhundleni wathi uzalwisana lobu khohlakali obumemetheka eZimbabwe. Kambe uyakwenza lokhu na? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumelele umlayezelo ku-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lakho njalo usixhuma enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Mthokozo omuhle Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kulabantu abalichomi lasithupha abafileyo engozini yokunqikilana kwezitimela ezimbili kwele Bangladesh lamhlanje emadabuka kusa. Isitimela ebesisuka edolobheni leThena Nishita silubhekise esigodlweni salelo lizwe iDhaka sibikwa sinqikilanele besiqonde edolobheni leChittagong. Sisuka eDhaka. kubikwa kulimele kakubi abantu abangamashumi amane abasiwe esibhedlela. Ibutho lakwele Israel lihlasele isigaba seGaza Strip kwele Palestine ngezikhali zama-rockets kwabulawa umkhokeli webutho le-Islamic Jihad uBaha Abu el-Ata okuhle kwafa lo mkakhe labantwana. Inhloko kahulumende uBenjamin Netanyahu uthi bakwenze lokhu ngoba nguye obethuma amalwecatsha ukuhlasela ele Israel. Kuhlandla eliphathelane lesimo somnotho lamhlanje sizweni ukuthi intatheli zindaba yethu usithandekile Mhlanga usiphatheleni.
Kulandela ukwethulwa kwemali entsha namuhla elizweni ekhangelelwe ukusebenza ndawonye levele ikhona eyama-bond notes, abanye bathi kuyadanisa ukuthi uhlelo lolu aluqoqwanga ngemfanelo njengoba abanye belokhu bengakayifinyeleli limali kukanti ingabonakali yonke. Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo loluntu uthi lanxa imali le engayibonanga eGwanda bayimelele ngabomvu.
Isigibethi kunika 50-50 bond yingabade bethole imali but imali entsha sizile hayi bengakaphumi. I think izafika inxenye basayikhipha kancane kancane asazi njengoba enyangona ngani yabuyela yayiprinte wrong. Because ngarealiza iphepha abalisebenzisa ukwenza imali le entsha it's like liphepha elalivele likhona lama-bond note leya so bekucitshwa ukuthi i-bond note besokubhalwa dollar. As isifiso sokuthi ibe khona silaso sibili because izinto azithengeki honestly ngabe ethenga ngekho cash buy it almost a 1.5 the price omele ubhadale ngayo. So maybe ngakuya nale imali kuzake ukuthi isiyembi njani abantu bekele ukudubeka ogogo balala emalayinini kase sizulu linje baza kwenzani. Nxa ikhona imali leyo ayidistribute very quickly bangangabi into eHarare kuphela lathi ngapha siyithole emathawuni amancane abantu basizakale.
Kodwa uthi uhlupho yikuthi abanye abasoze bayibuyisele emabhanga limali ngenxa yezizathu eziningi.
Lanxa izabuyela kusecirethini izathatha isikhathi sikulokuzwayo okade sibaza kuqala bayibutha abantu beyibeke ezikhwameni bengayibisele emabhenki labo siphatheleni bona laba abazayibutha because i-foreign currency lokhu iningi ezandleni zabantu. So as long i-foreign currency lokhu ikhona ezandleni zabantu osiphatheleni bayabamba yonke imali yena le kwenze ukuthi bebe betshintsha lala abantu abantu abatshintshanisa imali. So kuzathatha isikhathi lanxa ukuthi izaqalisa ukubuyela ku-banking system. Asazi nxa except ngayo bahle bayikhipha yonke kade beyikhuluma but ngayingene yonke ka-1 bekuyahle kubulale i-value yayo futhi imali yangkhona.
Unkosazana Dorcas Sibanda okukomiti yedale lephalamende ebona ngenhlelo zemali e-budget, finance and economic development uthi lanxa beyake becubungule udaba lokusilela kwemali elizweni kuleli dali akulazinqumo ezimqoka ezethulwa ngabaphathi intambo bakahulumende.
Thina siyaxoxa labo sibilisa babiza obeministry but mina lapha sengikhuluma ngengudocas Sibanda ukuthi noma ngibalalela into ekhona la babe bexhamanda into emeliyenzakale ukuthi kumele sibe le domestic product esizabe siyithengisa sikwanisa ukuthi i-currency yethu thina ihlale iqinile. Silane silakho thina amapulazi sathatha sitshona sigamula inkuni sithengisa inkuni inkuni zizasinikani. Asilimi asila product ekhanya esiyenzayo ama-diamond lawo aphonga uphuma ngasese sikwazi ukuthi ahamba ngapha athengisele ubani. Singaze siprinte amaphepha nalawo abe ngamasaka lamasaka aba ngamagqibhagqibha ngakuthi sincede ngalutho. Singaze sibabize uminista babuye ugcina ubona ukuthi lo minister zvile sesigugisela indlebe ngoba into ayikhulumayo uyaqhamuka ubhale phansi ungazi ubhale phansi ama 10 trillion wena esiphaleni selizwe ulani ngala lutho esiphaleni selizwe angasitshengisa khona ukuthi mhlawumbe sile golide kumbe silani njengeZimbabwe sile mali leyana esifake eceleni ukuthi singaba lama kuthiwa ngama disaster siyakwanisa ukuthi sizincede kasilayo leyo mali sikubonile kusenzakala ngale ethi mani kube le disaster bese sicela kwabanye amazwe sicela kufana lobaba ohlala nje emzini wakhe engalalutho nxa unkosikazi sefuna ukuyabeletha seqalisa ukucela obaba bemisidido ukuthi ngale yamphathisa bakithi ngikwanisa ukuthi ngama-napkin usuxoxela abanye ukuthi unkosikazi wakho kala maternity kala mali yokuthenga ama-sanitary pad wena uyenzeni njengobaba womzimba khonapho ukuthi ulungiselele isiphala sakho ukwenzela ukuthi abantu abakho behlale belakho konke okufanele.
Lokho kwenzakala umphathintambo obona ngenhlelo zemali uMnumzana Mthuli Ncube ekhangelele ukwethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali ole budget ngolwesine. Usomabhizimusi uMnumzana Bednico Bebe usinika umbono wakhe ngalolu daba.
Kuvele kokala ukuthi kukhulunywa ukuthi ibhajeti ukusetshenziswa kwemali. Imali yangempela iyasebenza kodwa kayila lapho evela khona. Lapho kuvele kube lesiphu lwakhona kwakuqala. Ngoba nxa imali lokhu isebenza kodwa kungela i-production lapho evela khona. Izaphela futhi izahlala lokhu iphela. Nxa lokhu kuphela isenza njani imali? Uhlupho luba khona ukuthi kona kuyadala lokho okuthiwa inflation. Ngoba ungabona imali isifika nene ukudlula izinto ezithengayo. Bese kuba le problem sokudala inflation. Kufanele kube lento ezinengi ezidinga imali. Ngizathi ukuthi nxa kunjalo kuzakwenza ukuthi wonke umuntu aphatheke ekuthuthukiseni ilizwe. Kodwa isiko kwenzakalayo. Angiyiboni ibudget naleyo ikubamba khonokho ikulungisa. Ngoba abantu bakhangela ukuthi bathole imali bengasebenzanga. Izakhulu uhulumende weZimbabwe. Pho uzavuna njani ungalimanga?
UMnumzana John Mangudi, usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe iReserve Bank of Zimbabwe, uthi amabhanga ayitholile imali entsha izolo njalo kusukela namuhla bekhangelelwe ukuthi abe eyabela abantu. Uthi uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqeda ukusilela kwemali elizweni.
Ugatsha olubona ngenyamazana zendle luthi luqoqa ukuhlenga inkulungwane zenyamazana ezihlaselwe yindlala esabe Valley Conservancy luzise kwezinye indawo ezigcinelwa inyamazana ezelamadlelo angcono. Inhlanganiso yeReuters ibika ukubana iZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority izasusa indlovu yezedlula amakhulu ayisithupha eSave Valley lezinye inyamazana ezitshiyeneyo ezigoqela inyathi, ontundla lezilwane. Uhulumende uthi sokufe indlovu yezedlula amakhulu amabili eWange National Park laseManapos National Park. Ngaphandle kwenyamazana zendle, izifuyo lazo ziqhubeka zisifa ngobunengi. Sixoxele intatheli izindaba engumqoqi wamafilimu uMnumzana Zenzele Ndebele, yena oke wethekelela endaweni ezitshiyeneyo zezansi yamaNdebeleni ngeviki edluleyo, esuka koBulawayo waze wayafika edamu elikhulu leMabhongane lona eselile minyaka leminyaka ladubuka. UNdebele uthi mubi kakhulu umumo awubonileyo.
Isimo asimanga kuhle kakhulu ngoba ngisuke koBulawayo ngahamba silima wonke kuyo eselusi machinge ntoli kambu kame kuze kuyefika khona le Ndolwane Mbimba ngaze ngafika khona lesisiye Bambathi eJijune. Akula manzi indawo eziningi ngakhaya lomfula abanjawo manje amnyama sekusenje amachilinyana okuncane inkomo ziyafa iqakile. Abantu bayazama ukufida kodwa abaningi abantu engikhulumela bekhala ngokuthi abalayo imali yokuthi bethenge isitokfidi ngoba isaka lesitokfidi eliyi-1 liyi-R250 kumbe R200 okuyimali abaningi abantu abangayenelisiyo ukuthi bebelayo. Amadamu amaningi akasela manzi abantu sebesikhamba nje emfuleni benathe bona bephinda benathise lenkomo. Kukanti kwezinye indawo futhi inyamazana zeganga sezibuye emzini zidinga amanzi okunatha.
Bathi nabazali nxa ukhulumisana labo bayake bekhulumisane leziphathamandla zikahulumende yini ngodaba lwamanzi ikakhulu idamu leMabhongane eladubuka kudala?
Izakhamizi zethu sezizamile izame ukuthi zikhulumele uhulumende kodwa ke babele kubethenziswa ukuthi akumanzimela kwezimo abake babuya khona ngale bathi sebelungisi bazalungisa kodwa ke akulanto eyenzakalayo. Ngakhaya lithi idamu leMabhongane kade kuyindawo itamela ikhulu kakhulu ladubuka ngabo 2005 akathesi lokhu lengakalungiswa kuyindawo leyana ukuthi ngawe uthi wayidambele yaliyasebenza inganceda kakhulu ngoba izakhamizi kade ngikhuluma lazo bezitshela ukuthi abantu babesuka kubogala Ntoli behambisa amanzi inkomo zabo emlageni khonangale lakathesi imlagi khonangale kodwa ke ngakungela amanzi azincedi ngoba futhi idamu leliyana belinamakhanal akade ehambisa amanzi kathana so into ezinjeabondlovu onyathi bezingasiki emizini yabantu ngoba bezinatha kathana khonangale benisayidi lele lemizi bekuzinathela inkomo nje zizindlela so abantu bayafisa ukuthi ngawohulumende uyalilungisa idamuleli ngoba bekulama irrigation abantu bebesila khona inyamazana bebesila khona ukanti nxa idamuleli aligcwele amanzi lenza la ukuthi abantu abagetha imithombo ongathiwa yiwater layer itebu ngesikhiwa ibe phezulu kakhulu ngoba amanzi abe seduze so into eziningi ezimele ukuthi ngazi ihambingisiswa zenezo kodwa ke bathi baloku beyingeja ngoba bekhuluma labo o-NP besigaba le-local authority ukuthi kule nyamazana laphana ziyadutshulwa kathi imali yakhona iyangaphi nxa ingalungisa idamu.
Uthe ukhuluma labo abantu abafelwa izifuyo kuyini abakutshele khona? Bakhona yini asebelahlekelwe izifuyo eziningi kakhulu, ombuzi, inkomo, lamadonki ngoba lawo sizwa kuthiwa asesifa?
Uma ngiyihambileyo I think iphose wonke umuzi bekule muntu ofele inkomo ezimbili ezintathu. Ngakhangela ukuthi uhulumende yena uthi isigaba seMathebeleland sesile-south kakhulu sesilahlekelwe zinkomo ngafika 7,000. So abantu bayalahlekelwa zinkomo bakhala ngokuthi izulu lingana bazaswela vele inkomo zokulimisa ngoba ngakhangela amakhaya lapha abantu abafuyile inkomo ukuthi bathengise kuphela bafuyela lokuthi yizo abazisebenzisayo ukuthi belime. So inkomo zibulawa yindlala ziyabanjelwa edakeni lapha zihamba umango omude kakhulu zisiyadinga amanzi ukwenza ezinye kwesinye isikhathi zibulawe yi-heat stroke ngoba ziyabe zihamba umango omude zingelamanzi ezinye nje ziyawa ezintabeni lapha zizama ukudinga ukudla.
Umnumzana Zenzele Ndebele intatheli izindaba njalo ungumqoqi wamafilimu sexoxela ekwabulawayo. Komantombi Ninyamazana kutsho iqembu letanga pasi ingoma esihle bune kudlalate labo elija elilesihloko esithi vakalanga we. Sizipheteke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili kutsho nekulendwendwe ezinde emadolobheni amakhulu agoqela eHarare lakobulawayo abantu bethatha imali entsha emabhanga. Kufe abantu abayisithupha emwenezi namuhla ekuseni ngemva kokuba ikhombi ekade beyigadile inqikilane lelo leroli enkulu. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo. Ngontungamile inkomo, Nkololo Gwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.